ngombono wami mina, sisiya ku-Congress, siphume ku-Congress. Kuza kuba nezanu eyafonywa ngo-1962, or 63, somewhere there. Kuza kuba nezanu e-dzaku-dzaku, abangena ngokuthi bakhona laphana, just because i-dzaku-dzaku lase liphelelwe ngumphako, bangena laphana baba-accepta, ngoba vele kwakule Patriotic Front. Kuza kuba njalo nezanu engene laphana ile unity le mali, ukuthi athina singabe unity, hayi thina silaphana ngokufuna imali. Zisephuma zidabukane ziba ngu-3. This is the reason why ubona ukuthi khona kulabanye abahambayo bethiwa izimali ngale ngamakhiwa, bebese besithi ngapha ku-opposition, hayi lina lingabophiwa imali ngamakhiwa. Zonke lezi zingu-3 lezi ziza kuba labo abathiwa khona ngama-war veterans khona laphana, babe belabo abanye babo khona laphana, ababe bemunya khona laphana, betshelana lokhu lalokhu and so forth. But in the end of the day, igubude esasiyikhuluma liyana iza kwenzakala. Abantu bazake bedumelane sibile okuqinileyo okuzayo. Umuntu uyakholwa kumbe kakholwa la, mark my words, lokhu yikho okuza kwenzakala ekugcineni kwangikhona, ngokwendlela yokuthi abantu bahamba benyonkolozana, bechothozana, bakhona abanye abangasoze be-accept ukuchothoza bese bezithulela. Kuzabanjwana sibili okuzwayo amakhola sibili okuthi omunye hhayi uzahamba sibili egcinwa lapho kugcinwa khona abanye ngekuvaleliswa sibili, kodwa efele khona lokhu.
Yena ubaba uJabulani Sibanda ubona imizamo yokulwisana laye iphumelela na?
Ujabu yena ngwakhe sometimes entweni ezimqondileyo remains a reserved somewhat, ebese sebenza-ke ukuthi damage ground kuphela. It depends ukuthi yena uzwa njani, yena nguye phakathi kwembiza yangkhona, nguye obonayo ukuthi kuxhwatha lapha kuphekwani la, he knows better. Ngaze ke ngimkhulumele sibili, kodwa-ke ngumuntu lwana obeliever nge-action than ukukhuluma kakhulu.